Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhlaka 3 kumbimbitho 2021 ngontungamili nkomo endabeni zekuseni lamhlanje.
I-decision i-right kakhulu yenziwe nguhulumende ngoba abantu wana sebelesikhathi eside bengafundi behlezi ezindlini.
Uhulumende uthi izikolo zizaqala ukuvulwa mhlaka 15 kulinyanga ngabafundi ababhala imihloliso kuthi abanye balandele mhlaka 22.
Ukusuka esikhundleni buka umsekeli kamongameli ubaba Mohadi kuyinto vele ebuhlungu, akula muntu ongafuna ukulahlekelwa ngumsebenzi wakhe kumbe ukuthi umsebenzi wakhe.
Ibandla lezano PF lithi alisoze likhulume ngodaba lokuthi ngubani ozathatha isikhundla somsekeli kamongameli esithiwe ngumnumzana Kebo Mohadi emhlanganweni walo wePolitbureau namuhla. Umqondisi wogatsha lwabacuphi eMelika olwe-FBI uthi ziyanda izehlakalo zodlakela oluqondiswe kweminye imihlobo ngabamhlophe abedlulise amalawulo kuleli lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi izikolo zizavulwa ngamahlandla athiyeneyo njalo kuzaqala ngabafundi abaloba imihloliso mhlaka 15 kulinyanga ababalisa ugrade 7 oform 4 kanye labo form 6. Abanye abafundi bazalandela kulinyanga njalo mhlaka 22. Lokhu kuvezwe ngumphathintambo obona ngokwethula kwemibiko unkosikazi Monica Mutsangwa izolo. Ababalisi bona bathi lanxa bevumelana lohulumende bafuna aqale athathe amanyathelo okubavikela kanye labafundi kumkhuhlane we-COVID-19. Bathi bafuna njalo uhulumende abengezelele iholo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Neshina Motsitirwa.
Ukuthi izikolo zivulwe into enhle, i-decision i-right kakhulu yenziwe nguhulumende ngoba abantu wana sebelesikhathi eside bengafundi behlezi ezindlini and abanye sebe-abusa ama-drugs, sebenatha, sebebhema, abanye sebezithwele ngoba sebelesikhathi bengekho ezikolweni. So i-decision i-right kakhulu kodwa zingakavulwa kumele kuyenziwe ama-agreements phakathi kohulumende lababalisi ukwenzela ukuthi zingavulwa kungakabile disturbances. Kodwa engikubonayo akungabi lama agreements amaningi osenziwe phakathi kohulumende lababalisi. So lokhu yikho kusa disturba ukuvulwa kwesikolo, yikho kusa disturba ukufunda kwabantwana njengeumnyaka odlulileyo.
Manyathelo bani elifuna athathwe nguhulumende ukwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus izikolo zingakavulwa?
Abantwana lababalisi kumele bathestwe izikolo zingakavulwa kwenzela ukuthi kungabi lo mntwana ombalisi ukuthi uyasuka lapho asuka khona lo mkhuhlane lo ezothelela abanye izikolweni. Kodwa singakhangela i-date ekhulunyiweyo ukuthi izikolo kumele zivulwe, angiboni ukuthi kule mntwana or umbalisi uzakwanisa ukutestwa, which means sokule challenge i-safety yababalisi labantwana iyagcine isiba-compromised. And singakhangela abantwana abemadolobheni abaningi bangkhona bayagada imchova every day basiya esikolweni kodwa asikaboni iprogram ekhuluma nge-safety yabo kuma-transport begada imchova besiya esikolweni every day. Yes, uhulumende ukhulumile ukuthi uzaprovida ama-impahla zokuvikela esikolweni kodwa nxa ababalisi labantwana bengatestwanga kunzima
nzima ukube 100% sure ukuthi bonke ba safe esikolweni.
Ababalisi bona bathini nxa bekhuluma lani njengenhlanganiso ebamelayo, bathi bazimisele yini ukuhlaba ijekiseni ye-coronavirus ngobunenge?
Indaba yokuhlatshwa ijekiseni lokuvikela umkhuhlane we-coronavirus asikaboni iplani ekhuluma directly ukuthi ababalisi amalunga azahlatshwa njani, kodwa engubonayo majority bayafuna ukuhlatshwa ijekiseni lona le kwenzela ukuthi bavikeleke emkhuhlaneni wona lowo, kwenzela ukuthi labo bengatheleli abanye. Kodwa asikakhulumi directly lohulumende, asikaboni anything directly ukuthi kuzakhanyiswa njani ikakhulu kumalunga ethu.
Umnumzana Neshini Modzitirwa ngowenhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Sixoxe njalo lesiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association iZimta umnumzana Sifiso Ndlovu.
Okwesho kusobala ngenxa sikhangela ngomumo wezikolo ukuthi izikolo bekufanele ukuthi zivulwe, sikhangela phela ukuthi izikolo sezilomnyaka leyo abantwana sezele benga esikolweni osekuyingozi ezifundeni zabo. Kanti-ke nomumo wezempilakahle utshengisa ukuba usiba ngcono, ngakho sokufanele ukuthi sibuyele ezikolweni sincedise abafundi. Ukuvulwa kwezikolo-ke kusipha ithuba lokuthi xhumane nohulumende njalo ukuze alungisise okungaphelelanga okukhangelane lenhlalakahle yabafundi kanye leyababalisi uma bebuyela ezikolo uma kuqhathaniswa ne-COVID-19 umkhuhlane elikhangelelane lawo. Uhulumende-ke sekuzamela ukuthi asebenze ndawonye lathi kanye labazali ukuze sincedisane ukuthi singenza kanjani ukuthi sidedise ubunzima obukhona ezikolweni ngokuphathelane lokulondolozeka kwababalisi nabafundi ezikolweni ngesikhathi se-COVID-19. Lokhu kuzasipha lelo thuba lokuthi sikugcwalisise. Kanti-ke njalo sekusipha ithuba lokuthi uhulumende akhangele ukuthi kanti lona iholo lababalisi uzalilungisa lisithini, nanku phela ubonile kufanele ukuthi engezelele ezinye izisebenzi zakhe imali ngesikhathi besemsebenzini. Namba ababalisi bebuyela emsebenzini sokumeleke laye abancedise, abakhweze, abaphathise, bathuthuke. So kusipha-ke amathuba amabili ukuthi ezemfundo ziqhubekele phambili, kanti-ke nokuxoxisana nohulumende ngenhlalakahle yababalisi ngenhlalakahle yabantwana kuqhubekele kusha phambili bese kungathi kuyathula ngenxa yokuba izikolo zivalile.
Sesikhangela impahla zokusebenzisa ezokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Liyasuthiseka ukuthi uhulumende uzazithola zenele, sikhuluma ngama-sanitizer lokunye, akuzange kuhluphe kuqala.
Kwahlupha njalo asikhangele ukuthi kuzavele kuhluphe, kanti-ke ezokukhangeleyo ukuthi kube nemizamo ezakwenza ukuthi kube ngcono. Kungavake kusuthiseke ukuthi kugcwaliseke konke ukuthi phambi kuzaba khona okusilelayo okumele sikukhangezise sixoxisane labazali sonkeni ukuthi kambi kulani okungakhangeliswa labafundi, ukulani okungakhangeliswa lababalisi ukuze loku kugcwaliseke. Le yinto emele ixoxisane ngama-stakeholders wonke akhona elizweni.
Umnumzana Sifiso Ndlovu ngowenhlanganiso yababalisi iZimta ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Kusenjalo ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abane nge-COVID-19 izolo eZimbabwe, njalo kwatholakala abangamatshumi amathathu lantathu belomkhuhlane lo. Lokhu kukhuphule inani lasebefile laya kunkulungwane elamakhulu amane lamatshumi ayisikhombisa lambili 1472. Asebefunyenwe belawo sebesedlula inkulungwane ezingamatshumi amathathu 36,148. Yeah. ibandla lezano PF lithi alisoze likhulume ngodaba lokuthi ngubani ozathatha isikhundla somsekeli kamongameli esithiwe ngumnumzana Kembo Mohati emhlanganweni walo wePolitbureau namuhla. UMohati uchiye umsebenzi ngomvulo kulandela ukuchaywa kwakhe inkundla yeZim Live isithi ubethandana lamakhosikazi abanikazi kanti njalo ubesiya emacansini emahofisini akhe. Isikhulumeli seZanu PF umnumzana Tafazwa Mokwadi utshelele umsakazo ukuthi udaba lokuthatha isikhundla lesi alukho kundikimba yabo namuhla. Iningi liqhubeka libuzana ukuthi ngubani ozaphiwa isikhundla lesi kahle kahle ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Abanakanelwayo bagoqela umnumzana Obhedi Mpofu, uChinga Dube, umholi webutho uGeneral Philip Valerio Spanda kanye lonkosikazi Sithembiso Nyoni. UMohati ubikwa echaywe ngabacuphi abasebenzisa imitshina ukulalela lokuthapha ekukhuluma encingweni zakhe labesifazana ecela ukuya emacansini labo. UMnumzana Mohati wake wetheswa icala lokubulala umnumzana Strova Mutonori obikwa wayethandana lowayengumkakhe uTambuzani ngomnyaka ka-1999. UChris Gande weStudio 7 uxoxele lunga leZanu PF umnumzana Joseph Chuma.
Ukusuka esikhundleni kukamsekeli kamongameli ubaba Mohati kuyinto vele ebuhlungu, akula muntu ongafuna ukulahlekelwa umsebenzi wakhe kumbe ukuthiya umsebenzi wakhe. Kodwa lokhu akwenzileyo ube yindoda sibili ukubana ngemva kokuthi kona sokule nkulumo eziningi zonke lezi eziphawulwayo kukhitshwa ama-videos ekhuluma izinto ezithize ezizinto ezingcolisa ihofisi yakhe, zingcolisa ihofisi kamongameli, zingcolisa ihofisi eparty yeZanu PF, zingcolisa futhi njalo uhulumende. So ngakho kona lokhu akwenzileyo kutshengise ukuba yindoda. Khonokho ke kutshengisa umzekeliso omele ube umzekeliso osebenzisa ngabantu bonke. Akuvamanga khonokho ukubana kwenzakale kwelakithi ngapha e-Africa. Lokhu sidala ukubona kusenzakala u-America labo Europe ngale. Pho ke nangu usefakile umzekeliso omuhle umsekeli kamongameli ubaba Mohati watshengisa ubudoda bakhe wathi hayi dekela ngimeceleni. Wenza uqanjelwa amanga kumbe kuliqiniso lokhu kuzabe ubonakala phambili njengoba etshilo wathi hayi uza kuhlubungulela asebenzise umthetho ngendlela efaneleyo ubana afike phansi kodaba lolu bana kuphutsha bana kuvela ngapi konke lokho. Kodwa khonoku ukuma kwakhe eceleni kuyinto enhle njalo kufaka imandla lethu esigabeni esihle ngoba abantu abona bese ngabe singunguna kodwa nxa siyenze kanje usekhulule umuntu wonke sesihamba sile clean page.
Ubona ngani ngumbani olungele ukuthi afakwe esikhundleni lesi njalo ngokubona kwakho kuzakhethwa ngemfanelo na ikakhulu nxa sikhangela ukubana kade isikhundla lesi sesiya kumuntu wesigaba sakhona ngapho eMandebeleni?
Okokuqala kurongo akuqondanga ngobana uthi kona isikhundla lesi besingesamaNdebele, isikhundla lesi besingeseZaphu. IZaphu siyakwazi ubana belilibandla eligoqela abantu bonke, bebekhona abesishoneni, bebekhona abesindebeleni, abesikhalangeni, abesitongeni, bekukhona abantu bonke amaZimbabwe nje wonke jikelele. Ngakho ke aso sikhundla samaNdebele isikhundla esebandla eleZaphu elaliyi-National Party ligoqela abantu bonke. Ngakho ke ngaleso sizathu umafaka ngumongameli sesikhangele lina nguyoza faka njalo efaka akhangele khonokho okwakuvunyelwene ngesikhathi kubanjwana iZaphu leZanu ejongwe ekuhlangana kusiba iZanu PF. Nxa ekusebenze njalo kutshengisela ubana hayi kuthi kuzatholakala omunye oyabe vela ngapha kwelakithi kuZaphu not amaNdebele hayi kodwa kuZaphu. IZaphu igoqela abantu bonke beZimbabwe ababe kuZaphu ngapha ngaleso sikhathi. Sikhangele futhi mhlawumbe uzathi hayi akwe kungene ontanga abatsha laba enzela ukuthi kube le-succession plan asingabe sabakwazi konke lokhu sizakhala endeni uzakwenza njani lami nginje. So ungamangala sothona hayi olandelayo ngujahalo omncane uJoseph Chuma kuyakuzamangalisa kuthabise futhi njalo kodwa hayi sikhangele ubana sizakuyekela yena umafaka umongameli ayenze umsebenzi wakhe njengakhonoku akufakelwa khona i-constitution yethu eZanu PF ukubana nxa sokuaphoyinta umongameli la ngunye obamba isigaba leso.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga leZANU PF. Sikhangele okusemaphephandabeni. Inkundla yezimu live ithi kulezakhamizi ezizinkulungwane ezilitshumi lambili esezixotshwa emizini yazo esigabeni seChilonga eChirezi lapho sokuhlaliswa khona umlungu ongumngane kamongameli Emmerson Mnangagwa. Iphephandaba leKroniko lithi liyalisanda inani labantu abavuma ukuhlatshwa ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 evele kwele China. Singene kumbiko yenu.
Njani balaleli nabasakazi bethu abahle sibathandayo abaka Studio 7 labalaleli bonke nje endaweni zonke. Ngibona ngandapha kulabantu abangakwazi ukuthi uStudio 7 injongo yakhe kuyini. Ngibona ngani uStudio 7 injongo yakhe ngeyokukhuluma izindaba zamazwe ngamazwe. Ngizwe kulobaba lapha owakomoya ngokuthi usetsholotsho ozwakale sola abasakazi esola abasakazi baka Studio 7 kanti ke abasakazi baka Studio 7 basakaza izinto eziphathelane leZimbabwe nothi lamanye amazwe kungachaphakela ye okwamanye amazwe kodwa akusiyi injongo eka Studio 7 ubaba lomela kuzwisise izesola ngabo Trump ukuthi o Studio 7 abasakazi kabasitshela ukuthi o Trump babesalelane ukuphuma kuyakhulume ngecorona akhulume ngeAIDS wathi wathi hayi kayisinjongo baba ika Studio 7. Studio 7 ikhangele kakhulu insupho indaba zeZimbabwe njengoba ilizwe lethu likhanya lingcwele kangaka ukuthi singalilungisa njani singenze njani baba ukuthi ilizwe lethu lize libe lihle lihlambuluke elibuswe kuhle injongo ka Studio 7 loko kwabo corona ukuthi o China corona lawo AIDS wathi o Trump bafuna ukubusa umhlaba wonke asomlando wabasakazi lawo enxawulo yakho kwaziyo ufake emsakazweni abantu bakuzwe unga engxenye labo kabakwazi njengawe ukuthi kungani ngoba lokho kusenhliziyweni ka Trump ukuthi yena wayefunani. Ngiyabonga basakazi nabalaleli.
Salubonani bantu be Studio 7. Sibonga sami ngondlovu nila eGoli. Hayi, kuyazwakala konke khona lokho okukhulunywayo ku Studio 7. Njalo siyabonga emsebenzini elisebenzayo lisiphakelela ngendaba lezi lisiphakela zona. But into ebalulekile nje ukuthi kufanele ukuthi kubonakale ukuthi uMsen Mnangagwa isiwenga isiqiniseko sokuthi nje kwayibo abakuqala bafanele ukuthi betholele injection ye COVID-19. Siyazi ukuthi kukuza be-1 udokotela oyabe bahlaba, but befanele kube labanye odokotela abafika 4-5 hours abekhona apho bemake sure ukuthi bambonile na babonile na behlatshwa le injection na. Bangayenza phela abantu bathi bahlatshiwe injection le COVID-19 kata bahlatshwanga bebelobunye ubukhonyovu obuyenzayo. Oba into eyenza sitsho kanjalo asisabathendi laba bantu bezalo ngendlela abahlukuluza ngakhona abantu bemathebelelendi. Khona manje induna umaduna ngifanele iye la isitshile emhlabeni yebeka lapho kulamaqhabe khona ngendlela ukuthi ngiyemathebelele ndi kuyalila abantu bezalo kusho ukuthi izalo labantu bamathebelelendi angeke kufe kwazwana lula noma sizama ngayonke indlela. Hayi, siyabona ukuthi upresident lo njalo sachina kakhulu nge-COVID-19 akasachini ngezomnotho lokuvula umnotho nokuvula i-lockdown seleke kuqinisela kodwa kulokhu evalile lezikolo uvalile manje kuyasicindezela lokhwana kuvala izitolo kuvala lamashopu lamakhampani abantu bengasebenzi bevele besihluphekela sokusiba wes ngwanisesenyaweni lakhe lelo bevele liyenza ama-80s legugrawonto owayevele sibulala kanjalo sebuyele back 2 yabona
yeah.
Mthembu, Mthembu olinjani Mthembu? Siyaphila Dube. Ukhuluma lo Ndlovu Clifford la seGoli eThembisa. Dawuke cholo nje sigabeni sakonkulu. Ethem Paul lana ngendaba le abafana laba abayenza ukungezwa la eGoli la. Le impilo ethe yasuka la. Hayi impilo yasikuthi impilo yokuhlasela abantu bangaphandle. Hayi impilo nje yezigebenga zodwa. Impilo yezigebenga zodwa sonke esingayithatha sithi ngumvukela wokuvukela abantu bangaphandle. Hayi akunjalo. Avele nje abantu baseNatale amaZulu balokulwa bebodwa. Uthole kusilwa abantu basemsinga laba kwesinye isigodi. Bengabakhona lapha eSouth Africa bodwa. So ayenge sikubize sithi ngumvukela wabantu bangaphandle. So manje lapha balwa ngezigebenga lezi ezangale ezingaphi. Ngiye ngithi mphawula nyana makuyi ukuthi lingadinga ukuthi ngiphinde mphawula okunye. Hayi ngaphawula ngingabi mude kakhulu ngiyabona.
Ngoba abantu lohle sibili basinga siyalambulela kodwa ke sicela ukuthi lo mhlelo lungakhangeli hlangothi njengalokho okuvame inxa kuphiwa izikafu zezamphiwa njalo sikhangelele ukuthi abantu bonke nje baphathe ngendlela elingeneyo futhi enye into engaliyasihlukumeza ukuthi leli Jackson asizwa ngokuthi lapha ekhaya balihlolile yini ukuthi liyancedisa yini uhlobo lomkhuhlane lo owe-coronavirus entsha etholakala eSouth Africa njengoba nabethi lo mkhuhlane usungenile lapha asikwazi ukuthi iyancedisa yini kumbe kuphongwenza nje kuphela izaba ukuthi ukuthi abantu bahlabile kungalalutho lwenzakalayo kodwa lo mhlelo hayi siyalamukela ngapha intaba zinkulu ayigadathe
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Uzolo wakwele Nigeria uphakathi kokuthokoza kulandela ukutholakala kwabafundi besifazana abafika phose amakhulu amathathu ekade bethunjiwe. Lebotswana selilandule impiko ethulwe ngowake waba ngumongameli walo umnumzana Ian Khama ukuthi phakathi kwenyanga eziyisishiyangalombili ezedluleyo kubula weobhejane abalikhulu elilamatshumi amabili ngaphandle komthetho kulelo lizwe. Singene kudaba oluphathelane leMelika. Umqondisi wogatsha lwabacuphi olwe-FBI umnumzana Christopher Wray uthi ziyazisanda izehlakalo zabelungu abedlulise amalawulo abahlasela eminye imihlobo egoqela abantu abansundu kanye labamhlophe abenza ubudlova eMelika i-domestic terrorism. Urayi uveze lokhu izolo ngesikhathi esipha ubufakazi phambi kwedale lephalamende iCongress mayelana ngokuhlaselwa kwaleli dale ngabasekeli bakamnumzana Donald Trump mhlaka 6 ngozibandlela. Urayi uthe njalo ngobufakazi abalabo akekho omunye owaphatheka kudlakela lolu ngaphandle kwabasekeli bakaTrump. Sixoxele cubungula ezombusazwe umnumzana Denmoyo.
Esikubona thina kuqakathekile kakhulu yikuthi iCongress, iSenate, lelo House ba-serious ngokuthi udaba lolu olwenzakala mhlaka 6 lungaphindi futhi lwenzakale and ba-make sure ukuthi bonke abantu ababe-involved kuleya insurrection bayathonisiswa enkantolo njalo kumele kube kusebenze njenge esingathi i-deterrent kwabanye abalezifiso ezifana lalezo zokwenza umvukela ku-government ukuthi hayi cha ama-institution awala awe-democracy awala e-America aqinile kakhulu ukuthi into ezinjalo azingeke zivumeleke njalo futhi azingeke ziphumelele. So thina sithi hayi u-director uzibambe kahle nje okungidanisileyo ukuthi kulokho kulama-senator ama-republican angafuni ukuvuma iqiniso lokuthi kwakuyinsurrection election ubusizwa ngendlela ade bebuza ngayo ukuthi abanye bazama ukufaka iblame kumabantu afana labo Black Lives Matter labo Antifa besenza ungathi kuthiwa yibo abaqala bemvukela ukwenzela ukuthi bangcolise uTrump. Kodwa yena uchile ukuthi hayi bona so far ama investigation abawatshengisi ukuthi kungabe kunjalo.
Isimo zenjalo esithi izehlakalo zokuhlaselwa kweminye imihlobo ngabamhlophe abedlulise amalawulo ziyazisanda eMelika. Kanye lalokho kuthiwa yi-domestic terrorism enziwa ngabamhlophe. Ungathini ngalokho?
Inkinga ye-white supremacy le yenziwa ukuthi abantu abafana lo-former president uTrump bona bavele bakampena from i-campaign yakhe ka-2016 wawubona nje ukuthi i-campaign yobandlululo olufaka abantu abesilungu phezulu kweminye imihlobo and I think ama-radical ama-white supremacists athathe i-advantage yalokho aseqala ukusebenzisa ukuthi bahlukumeze eminye imihlobo. Siyazi ukubana ama group afana labo Oath Keepers, labo Proud Boys, ama white supremacy groups lawa azimisele wona ukuthi aqhubeke destabilize isizwe ukwenzela ukuthi umbuso ka Biden ungaphumeleli. Siyazi ukubana sebebizwa ngokubana ngama domestic terrorists, so I think also kufanele ukuthi kwenziwe ukuthi iCongress yenze umthetho ngoba manje uma ngilalela udirector we-FBI ungathi umthetho okhona ngowama-foreign terrorists awukho umthetho oqinileyo okhangelana le-domestic terrorism. So ama-white supremacy groups lawa siwabona esenza yokuthiwa yi-domestic terrorism. So I think iCongress kumele ikunakelele konke khona lokho, iqala ukumeka sure ukuthi ifake imithetho eqinileyo against i-domestic terrorism elama-sentence amade kakhulu kwenzeka ukuthi abantu bangalinge bazame ukuthi bajoyine amaqembu lawo.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe.
I said, don't go near him. He can be black heart man, children, or even lions fear him. Growing in a neighborhood for such a long time, that is filled with fear.
Black Heart Man ngubani Wayla qiba ke uhlelo lwethu lapho ehlabela kamnandi. Simkhothamela njalo sigalela imuli yakhe kulandela ukutshona kwakhe izolo. Abanengi abamaziyo lizakhumbula ukuthi ungomunye wabantu abasungula iqembu le-Bob Marley and the Wailers. Kwakunguye uBunny Wailer, uBob Marley loPeter Tosh. Kwaqala kwashona uPeter Tosh kwalandela uBob Marley. Ube senguye yedwa owasungula lelo qembu ophilayo, kodwa ke useshonile utshone izolo. Lala ngokuthula Jabi. Siziphethe ngokukhangela ebezihamba phambili. Uhulumende uthi izikolo zizaqala ukuvulwa mhla ka-15 kulinyanga, kuqala ngabafundi ababhala imihloliso kuthi abanye balandele mhla ka-22. Ibandla leZANU-PF lithi alisoze likhulume ngodaba lokuthi ngubani ozathatha isikhundla somsekeli kamongameli esitshiwe ngumnumzana Kembo Mohadi emhlanganweni walo wePolitbureau namuhla. umqondisi wogatsha lwabacuphi eMelika olwe-FBI uthi ziyanda izehlakalo zodlakela oluqondiswe kweminye imihlobo ngabamhlophe abedlulise amalawulo kuleli lizwe. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.